So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 26 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa iy'mpahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuwona lawo kuzabe kulamanye amazwe alitshumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalile lamhlanje koBulawayo.
Sizwa usizi njengezakhamizi zakoBulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha eduzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu okuthiwa amagonet tshana le mota lezokuthwala abantu amakhombi. Okokuqala sithanda ukuba nasitsho sikhale le muli, imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yemota namhlanje ebuseni. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeKhomishini yoKhetho eZEC zifika khatshana lemizi yazo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje koBulawayo njalo uyagqitshwa ngesonto. Imihlangano eyenziwa kulumbukiso ikhangelelwe ukuphuma lezivumelwano zamabhizimusi ezilakho ukuvuselela umnotho welizwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso walonyaka owezitf 2022 uqale ngomhlangano wabosomabhizimusi owezitf business conference ongenwe ngabasuka emazweni aphetsheya kolwandle awezwekazi le-Afrika lawaphakathi kwelizwe. Umgcini sihlalo wenkampani yezitf umnumzana Busisa Moyo uthi kulamankampani alitshumi lane asuka phandle kwelizwe aze elizweni lonyaka.
Umbukiso omkhulu wabosomabhizimisi iZITF siyajabula ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo, indlela abasukumele phezulu ngayo belungisela lumbukiso. Ngalesi sikhathi amakhampani asebhalise ukuzobukisa impahla zabo asedlula amakhulu amane over 400. Kuwona lawo kuzabe kulamanye amazwe alitshumi lane, 14 foreign nations azabe ebukisa impahla ezenziwa kubo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi ezobona impahla ezilungiswa kwelakithi lezivela kwamanye amazwe.
Umphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso owezitf uzakhulisa amabhizimusi akuleli lobudlelwano lamanye amazwe.
Ilabantu abavelela ngaphandle bazabe bekhona. Sikhangelele ukuthi kuveza amathuba amahle ukuvakatsha lokhu okuzakwenzakala. Kusivezela amathuba amahle njengoBulawayo, kusivezela amathuba amahle njengeMatabeleland, kusivezele njalo amathuba amahle njengelizwe leZimbabwe, amathuba kuma-businesses kuma-sectors atshiyeneyo kakhulu lapha koBulawayo. Thina sikhangelele kakhulu kweze-tourism ukuthi nxa sikazuza ama-investors partner with our local authority.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi umbukiso wamabhizimusi weZITF awusaze udale umahluko kwezamabhizimusi.
Nxase sikhangela ngesikhathi kwezomnotho ukuthi kuyini engabe kuletha ezweni njengelizwe lonke leZimbabwe, akulanto esingathi isitshintshile kangawo esingayikhangela ukuthi esileta ngoba okwakathesi into esilokhu esiyikhangelela ukuthi ingayiletha ngoba ngase sikhuluma ngamakhampani azobuyisa koBulawayo kodwa ungakhangela koBulawayo amakhampani amaningi alokhu evalile amakhampani amakhulu alokhu evalile engamakhampani angabakhona ikhwalokhu nje esingathi ongama-SMEs okungakabi i-capacity ukuthi singathi ngamakhampani
umqondisi wezintrade umnumzana Similo Nkala uthi bazobukisa besekela la mankampani asacathulayo ekuthengiseleni phandle kwelizwe
silapha e-ZITF si-facilitata i-participation yama-companies angu 8 esiwafundise on how to be export ready eminyakeni edlulileyo so this year sibuye labo lapho ukuthi bebone ukuthi how do we participate in regional and international trade fairs ama-companies esikhangelele ukuthi sibe esilawo lapha ayinclude ama-companies ayenza abo-powdered products pop-up juice lamanye ayenza leather lamanye ayenza hair products and ama-companies la amanye amaningi angkhona ngama-companies which are owned by women and youth owned organizations
umbukiso walonyaka ogijima ngendikimba ethi rethink reimagine reinvent value chains for economic development uqale lamuhla uyaze uyephela ngomgqibelo mhla ka-30 Mabasa umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya obekhangelelwe ukuvula umbukiso we-ZITF walonyaka ngaseyikubuya kulandela ukubhubha kukamnumzana Mwai Kibaki owayengumongameli wele Kenya umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka ngolwesihlanu mhla ka-29 Mabasa mhla ka-26 kusiya ku-28 Mabasa ngamalanga ababukisayo okuzaba lemihlangano ehlukeneyo egoqela i-ZITF Innovators Forum, i-ZITF Business Conference, i-Connect Africa Symposium ne-Diplomats Forum. Kuthi-ke kusukela mhla ka-29 kusiya ku-30 Mabasa i-ZITF 2022 bese kuvulelwa uZulu ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zethi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha lamuhla ekuseni engozini yomgwaqo kuleli dolobho lokulimala kwabantu abalichumi lanye lapho okuhlangana imgwaqo uma siye phambili loCami Road. Amapholisa athi ikhombi engekho emthethweni ingayisiyo yenkampani yeZupco ibithwele abantu abalichumi lasikhombisa yadlula irobhothi lanxa belilombala obomvu yayachayana lemota enkulu eidonse okomango amapholisa ebengakazisi amabizo abatshonileyo kanye lokuthi inani leli lingabe selikhuphukile kumbe hatshi ukucubungula lolu daba usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU.
Sizwa usizi njengezakhamizi zakoBulawayo ngengozi yemota eyehlileyo lapha eduzane lenkulumane complex lapho kutshane khona amaroli amakhulu okuthiwa ngamagonethi tshana le mota lezokuthwala abantu amakhombi okokuqala sithande ukubana sitsho sikhale le muli imuli ezilahlekelwe izihlobo zabo impilo nxa ilahle ngaleyo ndlela ekuseni kuziswa usizi sinanzele ukuthi ngabantu abasuke ezimulini zabo bengabantu abayazama ukubana basele imuli zabo emsebenzini kodwa-ke zelele abantu benkosi abaphumeke bendlini abaye bangavuli ukuvuka sebetshiye izihlobo zabo kuyinto ezizusizi kakhulu so ke sikhala lezakhamizi kodwa-ke imbangela yesazama ukuthi idingize size ubana kwenzakaleni kodwa loba kungabe kuyini kuyatshengisa ukuthi kulezinto ezingenziwanga kuhle owafunda kuhle ukutshayela lokuthiwa i-defensive driving lanxa irobhothi i-green kuthiwa nxa usondela kiyo kuyafanele ukuthi wenzele okuthiwa uthatha ama-precautions ube leqiniso lokuthi ukungena kwakho akusoze kukhoze ingozi so ke kube ngumnyama ukubana silahlelwe nabantu ngaleyo ndlela esikucho njengobulawayo ukuthi hayi sembeswe liyeze elimnyama abantu bayakhala sibili bazawusizi ngalokho bathuthumele labantu bakhinasebe lovalo ukuthi kambe iy'ngozi lezi ezehlayo kambe uhamba ngezimota lezi baphephe kunganani.
Kungabe kulokunye yini okungenziwanga ngemfanelo ngamapholisi njalo isimo semgwaqo sibe lomthelela yini kumbe hayi ngabantu abaphazamisileyo?
Well, okuyiqiniso kulesi sehlakalo asikatholi ngokugcwala kwendaba ukuthi kambe okwenzakeleyo kungabe kuyini. Kodwa ke singakutsho ukuthi imigwaqo yethu nje layo asiyomgwaqo emihle kangako, kodwa singananzelela kuleyana indawo kwenzakale khona ingozi, imigwaqo leyana wakalesi sikhathi hayi yimigwaqo eyalungiswayo okuhambekayo. So ke kungaba lezinto ezimbili lapho, okokuqala kuyikuthi engxenye phakathi kwabantu ababili laba abatshayela bababili ukhona phose ongalandelanga imithetho yemigwaqo ngokugcweleyo wasekhoza lolu hlupho. Kodwa futhi okunye singakutsho ukuthi sesinanzele futhi ukuthi ingozi lezi zijale ukuphosa zenzakala emehlweni ethu, kodwa ke inkosi ibuye ikhuze. Kungani sitsho njalo? Kule mota lezi ezithwalayo ezingafanani ngazi iyathwala, siyakwazi ukubana khathesi uhulumende waphawula ukuthi abantu abazathwala abantu yilaba abantu abasebenza amakhombi asebenze ngaphansi kozubukho, yibo kuphela abathwalayo. Kodwa ke ngenxa yohlupho lokuthi abantu bayadubeka uzubukho esikhathi behlile ukuthwala abantu kuhle ngesikhathi, abantu bakumaregada zenezimota ezingekho emthethweni. Okokuqala into esibuza umbuzo yokuthi imota ezingekho emthethweni ama-roadblocks agcwele igana kodwa ziyadlula zihambe. Kodwa sakunazelayo sibulekwe siyakuye sithanda uma sikubenzezele ukuthi sesike sabona nqa amapholisa siyabona lezi mota ezithwalwa ngokho emthethweni. Uyabona amapholisa egcothanga le mota lezi abantu bephakathi. Mina sengangakubona lami lezi amsasasitshela ukubana kuba la ma-near-misses ezingozi, abantu abanqasebebaleka abantu bamakhombi amadlaka amakhombi vele abangaselandaba esingena ngama-red robots senza yonke into engasahlola umthetho emgwaqo kwesikhathi se-oncoming traffic esekhithima phambi kwayo kuyindlela yokuthi abalekele ukuthi angabotshwa. So sithi thina amapholisa la akunanzelela ukuthi nxa sokufanele kubotshelwa aba bantu ababe le ndlela ehlakaniphileyo yokuthi bababophe, ngoba ukuthi bacosana nalwana umuntu ethela abantu bakade hatha asiyo into enhle. Kodwa kwanamuntu ukuthi kwenzakaleni asikatholi ngokugcwala kwakhona, siyaphinda njalo ukuthi okwenzakeleyo kulusizi imuli ezilahlekelwe izihlobo sikhala lazo njalo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Kusenjalo, kubhubhe abantu ababili eHarare ngemva kokuba imota abakade behamba ngayo itshaywe isitimela ngoba ingamanga okwesikhatshana ingakafiki kunjanji yaso kwenzela ukuthi sidlule. Izakhamizi zeBhinga zithi uhlelo lokubhalisela ukuvota aluhambi ngemfanelo ngoba iziphathamandla zeCommission yoKhetho eZEC zifika kachana lemizi yazo. Isigaba seBhinga ngesinye ibandla leZANU-PF elasebenza gadalala ukuthi lisithole kukhetho olwedluleyo kodwa kwehlula. Kungaselani lalokhu, uhulumende uqhubekela phambili ngokwethulela iBhinga inhlelo ayezithembisile ngesikhathi somkhankaso wokhetho. Lokho kubangele abanye ukuthi bathi ibandla leZANU-PF lisifunile sibili lesi sihlalo. Omela iBhinga South edalele parliamente umnumzana Joel Gabuza utshele Studio 7 ukuthi abanye abafuna ukubhalisela ukuvota batshelwa ukuthi imitshina ayisebenzi.
Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana, ngoba iBhinga yonke ungakhangela ku first phase, i first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in North le South, and singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register e Kokolosi eLusuthu. Now amaningi indawo eziningi with this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10, chenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo leli ngoba abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalungisa abanye bayavuna, and ukuthi befika kuma registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba bahlala just one day pe registration center bengafike ekuseni kumbe befike ebusuku by emini bayabesebi elungisa impahla zabo sebesiya ku next station vele ikudlala ngamandlwana akula lutho lwenzakalayo then okwesibili kule ndaba yokuthi ama centers yatola ukuthi iward ama ward emakhaya makhulu iward enye yatola ukuthi le radius of about 30-40 kilometers and kube le one center now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why we find ukuthi ama figures aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi alo kuzasihlupha lokhu
manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe ikwehluleka ukuhlela kogatsha lwezek
ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu anti yakwazi ukuthi sina sicona sibe lesazele ukuthi abantu la maybe besabela ukuthi singathi ding register siyabe sesinika i-opposition amandla ukuba la ma-councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula hulumende ohlakaniphile ongenza into abayenzileyo ukuthi abantu bephonga ukudlalisa imali begijima ngezimoto bedwala abantu besiya ku-next bechiya bengenzanga lutho umsebenzi so mbona ngathi mna kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukurejista ukaze kwenzakele ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikoleni for some months or for some days manje ngapha you can't have ama-hours bona abantu besemasipini abantu bayalima usobhuko likamtshela ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona kubona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lakho kuba ley'hlelo ezinjengalezi ezitshengisa ukungahlelekanga kuhle lokhu
ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi
ye vele abantu bebefuna ukurejista ngoba abantu sebehlubeyithekile sebedibekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole sehambile kumbe babuyeukuthi abantu belokhu besala bengaliswanga bebaningi so abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lawa sike sangena sabhota ibhinga yonke sibakhuthaza ukuthi berejista satshela le mpeches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu abantu balesifiso sibili ngoba bebebuya isikhathi esiningi bethole abalazithupha
Umnumzana Joel Kabuza ngomela iBinga South edalele iParliamente engwebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBinga. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elimelika likhokhele umhlangano namhlanje wamazwe amashane 40 owenzelwe enkambeni yebutho e-Ramstein Air Base kwele Germany ngenjongo yokuthi acebisane ngoncedo olungaphiwa ele Ukraine kwezomvikela. Unobhala obona ngezomvikela kwele Melika, u-US Defense Secretary Lloyd Austin uthe umhlaba kumele usekele ngayo yonke indlela umqondiso wempani yenkundla yokuxhumana eTwitter umnumzana Parag Agrawal utshele izisebenzi zakhe izolo ukubana akalalwazi lokuthi umsebenzi wenkampani le uzathatha ndlela bani ngemva kokuthengwa kwayo umqondisi wenkampani elungisa izimota zohlobo lwe-Tesla umnumzana Elon Musk. UMusk ugcine isenelisa ukuthenga inkampani eye-Twitter ngamabhiliyoni angamashumi amanelane amadola $44 billion. Umahluli womthethwandaba waphezulu wedolobho le-New York izolo unqume ukubana owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump weyise lelo dale ngemva kokwala ukuletha ingwalo ezithile kulo mthethwandaba edabeni lokucutshungulwa kwamabhizinisi akhe. UJaji Arthur Engoron ulaye uTrump ukubana ahlawule inkulungwane ezilishumi zamadola $10,000 ngelanga kusukisela izolo aze azilethele ezongwalo emthethwandaba.
Lamhlanje kuhlelo The Connections sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota i-voter registration.
le Zimbabwe selivuma ukuthi lifakwe kuluhlu lwamazwe alizikwelede ezisindayo esezivimba intuthuko yomnotho. Umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ubuzama ukulandela uhlelo lokuba kuluhlu lwamazwe alomnotho ophakathi laphakathi lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Kodwa uhulumende usebone kungcono ungena kuhlelo lwe-heavily indebted poor country. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku.
Uhlelo olwe heavily indebted poor country lwaqalwa inhlanganiso ye International Monetary Fund kanye le World Bank ngomnyaka ka-1996 ngenjongo yokuphathisa amazwe abhekane lobunzima ukuthuthukisa umnotho ngenxa yokusindwa izikwelede. Okwakhathesi, amazwe aphose afike amachumi amane i-39 aseveze isifiso sokungena kuluhlu lwe-HIPC, kodwa ke kunani leli amazwe angamachumi amathathu lasithupha i-36 yiwo athola usizo lokubhadala izikwelede oluvela ku-IMF. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngohlelo lwe-heavily indebted poor country.
I-HIPC icho khona ukuthi inelizwe esingathi li-classified under ama-extreme poverty, ukuthi umuntu oyedwa elizweni nxa sishiya imali eyenziweyo in production esingathi i-GDP per person, sithi umuntu wonke uyabe ene income which is below $3. IZimbabwe can then be classified under that nxa injalo njalo ilezikweredi eziningi.
Uqhubekela phambili umnumzana Ndlovu esithi ukufaka kwelizwe leZimbabwe kuhlelo lwe-HIPC ikuvuma kukahulumende obusayo ukuba sehluleke ukwakha umnotho welizwe.
Lokhu aku-affect negatively, but ilizwe liyabe selivumile ukuthi khona sebehlulekile ukurana i-economy yabo. Ba iZimbabwe singabuyela back to 1980, it was classified is like a middle income economy. So kathesi nxa sithi sesiku-HIPC kutho ukuthi in between these 42 years i-economy yayehla yaze yabuya yaze yaya ku-HIPC. So ama-implications akhona yokuthi iyarevila i-failure more the current government.
UNdlovu uthi nxa iZimbabwe ingaba ngaphansi kwe-HIPC kuzaphathisa ekuthuthukiseni umnotho welizwe.
Kuthi kuzancedisa yeye, kuzancedisa kakhulu ngoba kuza restore i-confidence into our systems and also kuzayenza ukuthi ama-institutions lawa o-IMF ayabanika ama-conditions a-relaxed in terms of interest and also in terms of ama-terms, njengokuthi bazabhadala isikweletu sangukhona within 1 year, 3 years or so.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukuze uhlelo lwe-heavily indebted poor country luncede ilizwe, kumele isimo sezombusazwe siqale sona ukuguqulwa.
Ilizwe leZimbabwe ilizwe eselilobuyanga obukhulu kakhulu elingenelisi ukubhadala izikwelede, ngakho liyaludinga uncedo lwe-IMF le-World Bank. Kodwa khona lokho kodwa kusoze kuyilethe inguquko emnothweni weZimbabwe. Okuzadinga ukuthi kwenziwe ikuguqula ezombusazwe, kudingeke ukuphathwa kahle kwe-economy ngendlela efanele ukuphela i-corruption. Lezo zinto ngeke zenziwe i-IMF, ngeke zenziwe i-World Bank, zizamele zenziwe ngabantu beZimbabwe, nguhulumende weZimbabwe yena ngokwakhe.
Umnumzana Dumisani Nkomo, enye njalo ingcwethi kwezombusazwe, uthi okuqakathekileyo kakhulu okwedlula uhlelo lo-HIPC yikuba le mithetho engakhanga lokuvikela abafisa ukusungula amabhizimusi elizweni.
Kuqala senze kube lula ukubana abantu baziqalisele amabhizinisi. Okuqakatheke kakhulu asokunikwa imali, kodwa i-production. So singaze singene kuyi-pig, kungabe ku-right, kodwa kuzasincedisa nje ukuthi sibhadale izikoredi engcono. Kodwa okuqakatheke kakhulu yikubana thina sizilungisele okwekhaya kuqala, ngokuba lezi miso eziqondakalayo khona ukuthi every month kuhlala kusiba lama-statutory instrument achiyeneyo okugcina sokuphazamisa kuphambanisa njalo abamabhizimusi.
Isinqumo sokufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-heavily indebted poor country alulutsha. Ngomnyaka ka 2008 kusiya ku 2013 ngesikhathi kubusa uhulumende omanyano i-Government of National Unity, uMnumzana Thendai Biti owayengumphathi ntambo wezemali ngaleso sikhathi wake waphuma lecebo lokuba iZimbabwe ingene ku-HIPC, kodwa iziphathamandla zebandla lezanu-PF zakwala lokhu. Ngenxa yezikwelede zaphandle esezisinda uhulumende kaMnangagwa, usebone kufanele ukufaka ilizwe phansi kohlelo lwe-HIPC. Embikweni owethulwe ngabe-IMF, isikwelede seZimbabwe sikhangelelwe ukufika kumabhiliyoni alitshumi lasikhombisa amadola, i-17.4 billion. Kuphinde njalo kube lesinye isikwelede esabalimi abathathelwa amapulazi samabhiliyoni amathathu lengxenye yamadola, i-$3.5 billion. Umphathi ntambo wogatsha lwezemali uSkhwicamfundo Mthuli Ncube uthi ube lengxoxo ezinhle eziphathelane leZimbabwe kuviki ephelileyo esemhlanganweni we-2022 Spring Meeting obuqhutshwa eMelika. IZimbabwe ithole izigidi ezilikhulu zamadola eMelika, i-961 million. Uncube uthe imali leyi izasetshenziswa kweminyaka emithathu ekhangelelwe ukuthuthukisa ingatsha ezehlukeneyo ezigoqela okwezempilakahle, olwemfundo lolwamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni abe-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, sebelobele incwadi kungatsha zikahulumende ezibalisa olwezemali lolubona ngezisebenzi zikahulumende, libuza ukuba iziphathamandla zalezo ngatsha sezifike kusibanga bani sokugcwalisa isithembiso sokubhadalela indleko zabantwana ezesikolo. Ababalisi bathi njalo bathwele nzima ukunakekela imuli zabo phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Bakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla yonke elizweni okudalwe yikugqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kodwa uhulumende yena enganyikinyeki ukuthi angezelele iholo labo lokugcwalisa izithembiso zokubhadalela enye yendleko zabo. Umphathi ntambo wezisebenzi utshele iStudio 7 ukuthi sebelungele ukuhlala phansi bakhulumisane lezisebenzi, kodwa uhulumende akawuthakazeleli umkhuba owenziwa ngababalisi wokuthi nxa izikolo sezivulwa bahle baqale umkhuba wabo wokwethusela ukukhalala umsebenzi.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uqalise lamhlanje koBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyakhathazeka ngokubhubha kwabantu abayisithupha engozini yomgwaqo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirova chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.